atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesivile mhlaka 27 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
emthethondaba nxa singena siyabe sicela ukubana sisamelele ukubana kungene yaphili yodaba lukachief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka phandle bebe phandle kwentilongo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe esokupika okomnyaka olengxenye.
Singu-number 5 ku-continent nge-corruption. Nxa singu-number 5 lizananzelela ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhami sikhuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe abe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sisamele laphile yakhe ebesuka endlini engabevalela ngoba ama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwebo asitholile emergency court izawuvathela. Apho ngisileke kakhulu ukuthi omanje abe magistrate bali ukwenza udaba lolo. Kwase kusenzela ukuthi i-record ithathi liyenze othwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu ye-court abathathi i-record link o-transcribed. So yikho wenze ngani suppose ukuthi siye court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi ngithule ntambama vele ngabo half six. Then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi ngisifuna kusasa e-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba kade si ama court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yikho singangena khona e-court. Yes, kube uyahlala phakathi isikhathi eside nje.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Magistrate Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu imthethwandaba ephezulu ingavumeli ukuthi abantu abethesa icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese kutshela ukuthi bafanange bethulale bekwenzile mebe eminyakeni ethize okumbe kuthiwe bebhadale inhlawulo yemali. Akwandanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena kwesenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke okwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala kula macala amaningi ayethwesayo amacala afana nalawa abe nempumelelo ehlukeniwe. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza lanto kwehlule kule nkundleni ephezulu engalani othiwa i-Supreme Court but hayi
akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye wababehambe ukuyambona ngempela viki ephelile.
Bavumile simbone and umuntu ojabulile kakhulu, uyazwisisa kwenzakalani and besekwamukile, but hhayi umuntu ojabulile kakhulu. Anje uvele uyinduna, so abantu okugotshile abo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke ukulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kwana ngolwesihlanu okuphuma la maqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesisabelo, umnumzana Onesimus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uduzulu kumele athukumele phezulu abike amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba ukuze kube le ntuthuko elizweni. Onyawuthi uthi sekuza kuba lo mthetho ozavikela laba ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba zafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
One sector is one sector where
kulokungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni. NjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuni waziwa ukuthi khona ngubani ofaka information ukuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ephosela, but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kwa-Ward 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzwele ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Masingunumber 5 lizananzela usho ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okutsho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika siyihumane in mining wathi usethengile lapha esasitributor khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela. Silinde i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la ethi sisakhangela. Sekule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo koze kwenziwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Nimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kuMpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku 400 million US dollars lanxanje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatshonaphi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje. Igama lami ngusimiyoni Ncube ekhaya ngisuka elupani ejojolo engombani koNcube komguza. Kulo mdala omunye ohlale ekhuluma lapha ethi laba bantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alike limbuzisise kahle umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo baya kuphi lapha. Mayengakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo baya. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka. Yena ebesethi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe. Yela umuntu lo okhuluma njalo yena ngobulesazini. Alike libuzisise umuntu lo ukuthi kanti abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini. Ngiyokwazi yena lowo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi nikhuthaze isihlobo sami ukuthi niyazi ukuthi umuntu yena lo othi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hayi mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngiseBotswana. Hayi isihlobo sami vusani izwe ngendlela ofanele livuse yakhona isinto ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisidilina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatshe. Hayi lokhu akukho kuhle kuze senza sigamulane ngamahloka kani. Athi nathi ngokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka.
Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona mandebele mashona mandebele lishona leli ndebele leli lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo. Special abapheshiya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yiba bayenza ukuthi abantu laba bangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi la mali ikhuluma alikhulumeni ukuthi lingakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena ndebele wena shona. No ngiyalicela hlobo zami zamani ukulungisa ilizwe ngendlela okufanele lelulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli lalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuka ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami mina ngithi hayi nanti yana seliyoshona selimathunzi.
Awuyazi lokhu kubuhlungu into ezikhulunywa ngugawuli ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu uzathi kuyeripota emapholiseni wabo amapholisa iwapunya abantu uyathi ufika usweli ukuthi uyaripota kubani wenzeni njani. Gawuli ehlonipha abantu siyakucela.
Minigama lami nguBruce Moyo ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali silapha nje sibalekela imizi yethu kungenxa yezamo. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga njengokukhuluma kwakuthiwa ngumgayo sibalekeli ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini ilazi kuluhlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabweni kumbale kubona yini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi ebopha abantu bona abahamba betshontsha abantu. Yambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifeda feda ngabantu enguye yena otshontsha abantu. isigorila phela esabasenzayo leso isigorila why bedlala ngabantu kangaka why bedlala ngabantu uhulumeni wezimbabwe bazali sakhamiza kubuhlungu sabulawela ilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo sabulawela u-headmaster phambi kwethu sikhangele kuthiwa bangabathengisi badlanana losmith lamabhuku namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azwana ne-amerika bangabathengisi bafunelana imali bona begijima ngama-4x4 bechitha imali bethale ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjele itestu iteksi yokuthi bezosithathamela futhi ezindlini izani igange liyinanzelele lani lina eliyigidelayo linomonzora lina elilokhu likhonokho lakudlayo liza kuhlanza kumunyaka.
Lokho okukhulunywa ngabo gawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ongani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali asithandi ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio 7 khetha abanye abantu bezanup f abangakhuluma ngcono kulabo gawule lo chumano.
Ngelela lonke balaleli ba studio 7 linjani dali basakazi hayi mlela migama yenge iziqabe noma yeshi laba abantu bezano PF zabantu lapha vele ukuthi ngaziqamba mhlawumbe saba ngatomunye makhera nami sengathipa amasotra abe ncebe zombamba cela likhuza ugawuli ugawula mbethwa ngogawula ukuthi yena kambe lokho kwenzakala kuleli lizwe kakuboni into ebona umntana omncane yena ethi kakuboni hayi gawula bawulalele ukunanzelele ukuthi into ezenzakalayo zikhanyela hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela kwistudio 7 abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni ugawule lokho eyaletha izinto kaziboni kutshithi le ndlali nje ukuthi abantu bahlupheka kula msebenzi ngayala gawule athena wababhizi kungakha wenze njani ugawule bantu ugawule umuntu wecholotho engayalethi kule msebenzi so ethi imsebenzi igcwele abantu abafi ngendlala sifa ngendlala angakho abantu abethu bahlupheka kade sinako ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakhona nangakunjengobabo othi ngxayetshelwa abantwana ukuthi hhayi silambile itshaye into azama ukuyacela emzini ethi ungaye emzini itshaye kukhona kwimpilo nalesi phile siyadubeka bakithi siyalamba lamba la msebenzi ebantwaneni nalibonga kakhulu uxhaso lweni lisixhasa ngalo nyabonga kakhulu ngoba kanjeayo bizo kuyabulawana la kuyabulawana sibili.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe kutho ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe hhayi laba abanye sebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethisa abanye.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weLesudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eLesudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange $300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwele Melika. Kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngummeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwana ubabakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo uphumele egcekeni iracism yakhe inzondo yakhe prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula amavoters akhe amsekelayo kulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo ungambone senza into azenzayo azikhulumayo ethuka abamemazweni ethuka bokufika eveza inzondo lolaka ebantwini uyazi ukuthi ukhuluma leAmerica ngokwayo ngoqobo lwayo njalo yiyo emlandelayo ezamvotela ngemva kwaObama abamhlophe beAmerica bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli weAmerica ngesingayo iAmerica emhlophe yikho ukuthembileyo babo Trump bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku iAmerica njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lobe ingeke iphumele egcekeni bengathi emanye iziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo kodwa bangemva kwakhe ngesingabo.
Ngamafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrats kalilalo ithuba kulolu khetho umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehlo.
Uzabuye awuphinde baba bangemva kwakhe abakhulumi ababangimsindo abaxokozeli bayakwazi abakwenzayo.
Ukhetho lokudinga osenator la malunga edale leparlamente siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngamademocrats eliphezulu lilawulwa ngamarepublicans kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
vele ngathi nxa ungabuyela esimangene saba khona ukuthi uTrump aqine thethe akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuzokwenzakala lento yathuthe emnyameni yathi bhadla abantu baphelelwa ngamathe umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo not America kuphela langaphandle kwayo ngoba ama right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama abasebenzele ukukhanyeni kuphela abasebenzele emnyameni okwabo kunqoba ukuba nguvela tuchu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi njalo bayakwazi abakwenzayo baba yiwo amandla awathembileyo yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo ngakho ngibone ngane okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalabo abamsekelayo sekhatshana ukuthi amademokrasi anqobe.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Bakhululeni akula nto emangalisayo lapha. It has always been like that. From Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, P.W. Botha's apartheid regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Laden's of those years, Ian Douglas Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, Ababu Saibabe Velebesi Chaya Game Zero, it has always been like that. Mvuseni limbuzu Steve Bantu Biko, mvuseni limbuzu Oliver Reginald Tambo, mfutile bavusa basebhalarhwe, Musgraves Mtsholotsho, lo Parrenyati waphelela ebholorhweni, umvuseni limbuzu Joshua Mkabuko Nyongolo Nkomo, ngingamvusa lamangifakazela uJohnson Solomoyo, akulantwe ntsha lapha, ababusayo, babevele besitshaya Game Zero, it has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu Sithini Malunga? Ngubani kibo oyemthandu Lookout Masuku? Ngubani kibo oyemthandu Alfred Nikita Mangena? Bakithi lingaye ngwayithombe sika Mdalesi Danela kiso. Akula owayewathanda amazwi ngendaba. Ababusayi babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Utonga karawa ingena na iZimbabwe ayifelayo yona yena umdala wafela ingene na iKhenani ayilwelayo uMogeni yena wayibona na iNew Zimbabwe esaphila inkosi entsha yesizwe samaNdebele siyahlala kwesobukhosi okusemthethweni na ngifuna ukubuza idevolution kumbe siyaqala kulelizwe kodwa ngiqinisile ngithi kini indwangu ayisiyeki isiphongo sayo bona babusayo babevele besitsha game zero it has always been like that. Iristole kazi, useke wayikholisa nalo wano wavalelisa kubutho. Abe open for business bona sebathola nama mega deals njalo ngawe malini. I 15 billion okuthiwa yanyamalala sebayiveza yini? Pho i 3 billion esanda kunyamalala lonyaka kuzathiwa ningayo. Ezinkulu ze corruption zizavezwa zipikele umgwazo na. Is the voice of God still as soft as wool? Whether it will work, will not work, or work simple, ababusayo, babe velebona, besitaya came zero. It has always been like that. Alizithenganga yini lina na isinko se 10 billion dina bantu. Umtshova lugadanga nange 25 trillion. Khona ko Barrow sisibendawo libamunguzanga ngama quadrillion now. Wona vele senza namadoda emajointini. Ama grocery ama quintillion ama zillions aliwathenganga nawo ko Buscord. Alibabonanga nawo zero bequnta ngugono umzulu kalokhuza sekubhedu umkhonomi. Paul lamuhle okusimangalisayo ngamachakashaka lawo kuyini. Ababusayo babevele bona besijakem zero. It has always been like that. U-Abel Mzorowa kazanga fumbathe aziphathe intambo zombuso na. Kuzaphu abathengisananga na abanye bayidabula phakathi zaphu. Wona masela scouts ayingawani. I-MTC abayidabulanga naso kuthengiswana. Yes, inenga abafile ezitokisini belwela amalungelo. Le nkululeko yabo abathengiswanga ngabanye babo na. Abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi. Laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athamathe. Ababusayo through abathengisi ndini babevele besitshaya game zero. It has always been like that. UPatrick nabanyama katshontshwanga na. USoja Jan uKhawuzane labo Bertha Chokururamba kwele Mashonaland kabatshontshwanga yini? Yena uDzamarangithi watshontshwa. Buzani uJustina Mkoko eyakhe indaba uyayitsho ngomlomo mathupha. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic vele kunjalo. Ababusayo babevele besitshaya igame zero. Yikho ngithi it has always been like that. Awagqitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu uhulumende sebahudela nawo. Awavalwanga na amabhasi emgwaqweni or fighting road le mini uhulumende setheko lwe-MPC. Heyi lina omaqupula abakwamlanga na iziporo. Umama umjuru yena ngithi bathi wayiwisa into ekuhulumende sekudela isizwe. Ayiqhamukanga nayo impe enkulu entumbane opasi sebesuzela bakanyongolo. Madoda, isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokeli sebebhotshele egumeni. Ababusayo babevele besitshaya game zero. Vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhulula abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithathela ubunandeli kibo bokukapula libusa mpaka-mpaka. Mina ngithi ababusayo babevele besitshaya game zero. Bakhululeni.
Bakhululeni. Ole Ndlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi yembongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi inkondlo yakhe yokugcina lonyaka abamlandelayo hayi ube busy impela ubephitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elilenkondlo ezinengezimnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock. Sokuyisikhathi sokuyalala. Ziyachiyana izindawo bakithi, lina liyavuka thina siyalala, thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulo lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa ngasikhathi sinye ngo-6:30. Kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Litshone kuhle.